Bewuhlatshelwa ingoma ebezithwele umbiko wokukhumbuzana ukuba ngubani ophezu kwakho konke empilweni yabantu. Abokholo lwesiKristu laba bakhuthaza njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba afeze atshona ekuthumayela nsuku zonke ukuba kuzoqhutshwa ukhetho uqobo olwamukelwa ngumuntu wonke olungeladlakela. Omunye wabasakhulayo abaze kulokhu kufola ngunkosazana Natalie Matsika emela inhlanganiso ye-United Citizens Alliance.
Asithi sifuna ama-elections ale-peace nothi ukuthi awakwenzakala since 2008 ukuthi abantu nxa sokufika ama-elections kuyaba labanye abantu abafayo, kusenzakala into esijeneyo.
Ukhuthaza ontanga njengaye ukuba bengesabi ukukhuluma imibono yabo lokutsho lapho kuphosiswa.
Abantu bayesaba yiko abantu bengaphumi ezindlini zabo. IZimbabwe, I think abantu lokhu belokhulokhana ukwesaba ukuthi sizayenzwani, kokona okade ngikutsho ukuthi akula peace.
Omunye wabafundisi abasebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny obekulo mkhosi, umfundisi Patrick Mkhona wase-Epworth, uthi ngaphandle kokuthandazela ilizwe bakhona ukukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisa ukuvota kanye lakho kuyavota.
Into yokuqala yikuthi umKristu yi-citizen yeZimbabwe, ngakho kufuze aye-register avote. Ukuvota uyabe khuluma ilungelo lakhe njenge-citizen yeZimbabwe.
Umkhona uthi kumqoka ukuba amakholwa akhethe inkokheli ngonanzelelo.
Imeseji yethu sithi thina akufuzanga kube ne-violence elizweni. Abantu kufuze bayovota peacefully, njalo sifuna ukuthi abantu bakhulume ilungelo labo. Akufuzanga ukuthi abantu baforswe ukuthi bathande iparty leyi kumbe leyi.
Abaphatheke kulokhu kufola bathi kabasafuni kuzwa inkulumo loba izilogani zamabandla ezijojozela udlakela, befuna luqhutshwe ngokuthula ukhetho lwalonyaka. Kwenziwe imithandazo enzima, kuhlatshelwa ingoma ebezikhalaza kuNkulunkulu ukuba angenele nxa kuthe kwaba lodlakela elizweni, abajezise kanzima labo abajojozela kumbe abavuma ukusetshenziswa nxa amadale emithethwandaba lamapholisa behluleke ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.